abantu bayalamba kakhulukazi ikakhulu sikhangele ukuthi isizini ka 2018 to 2019 ibingahle, izulu kalinanga kuhle, abantu abazuzanga lutho ezilimo. Iningi labantu ikakhulu emakhaya abaphila ngokulima bayalamba uhlangane lokuthi umumbu akade besenelisa ukuthi bawuthenge kubo-DMD ukhwele ngentengo esabekayo. Isaka lomumbu i-$50 kg belikhosta $37 ngaseseliyi-$107. So konke khonokho kuveza ukuthi indlala ezizaqhubeka iyaqhubeka isenzakala, ngokubana nalabo kade belokuyimadlana okuyathenga kabasenelisi. So abantu hayi bayalamba, ngaphandle kwabantu kuphela, konke lezifuyo zizaphela ngoba kulamanzi, akulamanzi lapho ezinganatha khona. So indlala ibhahile both for abantu lezinyamazana.
Khona ukudla lokhu okuvela kunhlanganiso ezinjenge World Food Program, liyake likubone kusabiwa kuhle yini bekuthola abakudingayo?
Sibone ngani kulokuphana kuhle ngokubana balandela lokho okuyabe kuvunyelwane yi-community. Kungahlupha ekuthini abantu abangeniswayo kulolu hlelo kuyabe kusetshenziswe criteria bani phansi khonapho emakhaya, ngobana amanye ama-criteria, enye i-criteria icina isisenza labanye abangenelisiyo behluleke ukuthi bathole lokhu kudla. Uzwe mhlawumbe sokuthiwa umuntu nxa elabantwana abasebenzayo akumelanga aphiwe, kungazange kwakhangelwa yini ukuthi labo bantwana ukuthi abasebenza bayenelisa yini ukugcina abazali kumbe imuli zabo. Uzwe kuthiwa abantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe, ngaba seGoli kumbe eMelika, uzwe kuthiwa labo akumelanga bephiwe ukudla. So kugcina sokudala lodwethu emakhaya, inzondano enkulu kakhulu, ngokuba nabantu benakala ukuthi kube lokuthengisana or some sort. So kulo hlupho olukhulu kakhulu, kodwa bona balandela izinqumo eziyabe zifakiwe emakhaya. Azake sibone bona kuyiba benza inketha bejalo.